dzedu pa www.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 4 kuZibandlela 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ugumede died to death. That I think we paid for. Because why Charlotte mina bangifuna ukushupa abantu ngapha. Uthi ngelina ngabaza kufuna ukuthi ngivule ngifile, but God saw it fit ukuthi at least ngimbone going through that pain for me to accept that issues. Bangithilizwe ngibonekile wonke njengemuntu.
Inkulungwane zabantu abavele endaweni ezihlukeneyo elizweni bezisemzini wakoGumede eNyathi lapho kungcwatshwe umunye uNdumiso Emmanuel Gumede obedume kwezokuqondisa umdlalo wenguqu.
Akukho okufana nalokho esikubona kusemgwaqweni obuya eZimbabwe u-N1 kusenzeka eMpumalanga, emgwaqweni u-N4 obuya eMozambique kumbe eLesotho. Sikubona nje kuphela ebantwini beZimbabwe okusikhomba ngokusobala ukuthi abantu beZimbabwe kuyibona ababhekwe kakhulu lapha ukuhamba kwabo.
Ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa luthi lulamakhulu lamakhulu ezizalwane zeZimbabwe ezibotshwa ngelanga zizama ukungena kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Inhlanganiso ezimela ababalisi zithi abanye ababalisi behlulekile ukuzancedisa abafundi abaloba imhloliso ye-ole A-level bekhala ngemali yokuhambisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abantu abangaba zinkulungwane phose ezimbili abavelewe ezigabeni zonke zelizwe bebesemzini wakoGumede eNyathi namhla kungcwatshwa umuyi uNdumiso Emmanuel Gumede obedume kakhulu kwezokuqondisa imidlalo yenguqu njalo engumongameli weqembu leHighlanders ubhubhe mhla ka-29 kumpalakazi ngemva kokugula okwesikhathi esifitshane. Intatheli zindaba eStudio 7 uEzra Chisa Svanda usethulela lolu daba.
Indwendwe ezinde befolile becula begiya betshala evokloko lapho umzimba kaGumede usuthathwa ngakibo usuhanjiswa emangcwabeni eNyathi Mission Hospital lapho ke abekwe khona. Udadewabo kamuyi ucephe khulu Gumede uthi umne wabo uphele kabuhlungu phambi kwamehlo akhe.
Believe you me, uGumede died a death that I think he prayed for, because why Charlotte mina ngamfuna ukushupa abantu ngingafa. Uthi ngelina ngabaza kufuna ukuthi ngivuke ngifile, but God saw it fit ukuthi at least ngimbone going through that pain for me to accept that issues. Bangithilizwe ngibonekile wonke njengemuli.
Umfowabo kaGumede untando Gumede uthi kakwazi ukuthi bazaphila njani njengemuli ngokulahlekelwa ngundundo igama aziwa ngalo ngakibo uGumede.
As a family silahlekelwe kakhulu 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 ngoba ube nguye osasele omdala, nguye okade sesele esi-advisor ngezinto zonke zangekhaya, whether it's a death in the family kumbe kuya kule mitshato kumbe kulani, nguye umuntu okade sesele engumuntu omdala esitshela ukuthi senze njani, senze kuphi, senze kuphi. Ngumuntu lwana ongelalaka, ongelani, ube ngabhilivi ku-confrontation. Yena okwakhe konke kwakuyikukhuluma, lingakhuluma likhulume lizwanane.
UNdumiso Gumede behlonitshwa kwezokuphatha imidlalo yenguqu. Umgcinidlalo weqembu le-Highlanders umnumzana John Vanspanda uthi bonke bazama ukulandela indlela yakhe.
UGumede thina abanye usifundisile i-leadership nokuthi nxa uyi-leader you work with people and abantu yibo osebenza labo abakunika i-direction. I think uwezwa lapha nalezikhulumi bekhona ukuthi wabiza abangani bakubata sifakeni nalapha sisebenzeni. I think i-Highlanders must know ukuthi ngiyabantu vele nxa kumele isetshenzwe isetshenzwa ngabanikazi bayo simsebenzele sonkeni. So yikho asifundise khona ukuthi nxa sisebenza sisebenzele sonkeni sibambane and then we'll achieve.
Owake waba ngumdlali odumileyo ngaphansi kukagumete ku-Highlanders njalo waba ngumqeqeshi weBhozo uMatinde Khathazile Ndlovu uthi akula uzofana logumete uleli qembu lamahlolanyama.
Thina singena ku-Highlanders sangabafana abancane sifike ugumete engushongichairman we-Highlanders usamukele wasiphatha ngesandla esi-right kakhulu. Yibo-ke thina sithi mina ngithi silahlekele kakhulu. Angikholi sizathola omunye uchairman ozaba njengogumete ku-Highlanders.
Ilunga ledalela ephalamende esigabeni sebubi eliphethe isigaba senyathi umnumzana Sonny Mguni uthi ugumete wayelazi kakhulu ibhola.
Baningi abazama ukukopa izinto ezizongumete libonile ukuzifa libonile nxa ihambe eBotswana bayehluleka ukufika esibangeni besilogumete indlela abekhokhela ngayo ngoba umlimi wayemdalile wamnika ubuchopho obokucabanga. Ubuchopho bokucabanga kawukulo lithalento olinikwa ngumlimi kuphela, awuye esikolweni yokuthatha lokwakuthengwa langemali, yibuchopho obunikwa ngumlimi. UGumede was a rare breed esayinikwayo emhlabeni lapho.
Iqembu lenguqu le-Highlanders lamunjwa ngabantwana bakaNjube owayezalwa yinkosi uLobhengula libunjelwa khonale eNyathi. Uzude Khumalo isizukulwane senkosi bazana kudala loGumede.
Ngimaze ngo-1976 ngisenza i-teaching practice eMzilika Secondary School. Wangithatha wamfaka ekhwapheni njengomfana omncane. Sasihamba sonke siyegwele emphelezele ukuyabona intombazana yami sengayitatha kathesi. Kuthi ubele sifiso ukuthi i-identity yabantu besiNdebeleni iqhubeke iqinile. Njalo ekunanzelela ukuthi indaba yobukhosi le yiyo eyinziki yani yokwazana lokuthi singobani.
Abantu bamphelekezele ngobuningi uGumede ube ngumuntu wabantu njalo nguye owenza i-Highlanders yaba namahhofisi amabhasi lezindlu njalo yanqoba kakhulu ithatha le nkezo eziningi. Bathi intaba edilikile selele uGumede yena utshone seleminyaka yokuzalwa engamathuma esikhombisa lasithupha 76. Ngimele iStudio 7 ngingapha ngasenyathi igama lami Ezra Jesus Banda.
Ukubhubhe izizalwane zeZimbabwe ezine eLimpopo kwele-South Africa izolo engozini yokubhewuka kwebhasi ebithwele abakhonza isonto ye-Apostolic Faith Mission of Africa. Amapholisa athi libhasi ibivela eZimbabwe isiya eGauteng. Abalimeleyo babikwa bengamachumi amahlanu lambili 52 njalo basiwe ezibhedlela ezitshiyeneyo ePolokwane. Ibhasi le ngeyenkampani ye-Regional Premium Class Luxury Coaches. Amapholisa athi umtshayeli ubegijima okwedlulise amalawulo. Ngokunjalo, athi libhasi imphunyukile yaphuma emgwaqweni yatshayelela egodweni lwamagetsi yasibhewuka. Akukaziwa ukuthi kahle kahle ibisuka kuyiphi indawo eZimbabwe. Ngokutshona kosuku lwayizolo inani labantu abakade sebetholakale bele-COVID-19 elizweni beselifika kwabazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 216,000 kodwa abazinkulungwane eziphose zifike amakhulu amabili abo 185,500 kungabaphephe kulomkhuhlane. Asebehlatshwe ijekiseni yokuqala yokuzivikela ku-COVID-19 elizweni sebesedlula izigidi ezine 4.1 million kuthi asebehlatshwe omabili sebekuzigidi ezedlula kancane ezintathu 3.1 million. Ugatsha lwendaba zasekhaya kwele-South Africa luthi kulamakhulu lamakhulu ezizalwane zeZimbabwe ezibotshwa ngelanga zizama ukungena kwele-South Africa ngokungekho emthethweni selokhu kuqale umnyaka. UThuso Khumalo usethulela lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Inhlelo zokuxhumana ebulenjini be-internet ezibalisa i-Facebook le-WhatsApp zigcwele ngemifanekiso ekhombisa izizalwane zeZimbabwe esezibuthelelwe ngemva kokutholakala zizama ukungena kwele-South Africa ngokungekho emthethweni. Ezinye zibonakala zisaphakathi kokuzama ukungena kathe ezinye zibonakala sezibotshiwe zisemarolini azibuyisela emuva eZimbabwe. Umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Mtswaledi utshela bezindaba ukuthi baningi kakhulu abeZimbabwe ababotshwa ngosuku bezama ukungena elizweni ngokungekho emthethweni. Uthi abazama ukuchapha ongela mvumo amapholisa asebalindele emgwaqweni uN1 oqonda eGoli.
This morning already 179 of them were found at the roadblock and they were turned back.
Ekuseni nje kuphela sibambe abafika 179. Umgwaqo wonke osuka eBait Bridge kulama roadblock afika amathathu alinde abazama ukungena ngokungekho emthethweni.
Skip the first roadblock, then there's another roadblock at Mansule. So we are putting a series of firewalls.
Uthi okwamanje amasotsha yiwo alinde emngceleni okuyiwo abamba abazama ukuchapha laba. Umnumzana Mtswaledi uthi bayakwazi ukuthi abeZimbabwe laba bafika batshiywe zimota lamabhasi emngceleni weBait Bridge bechaphe umfula ngenyawo bayihlangana lazo phakathi kwele South Africa. Lokhu kwenzakala ngesikhathi iningi lezalwane zeZimbabwe sezibuyela kwele South Africa ngemva kokuya kudla ikhisimusi lezihlobo labangane eZimbabwe. Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi lobanje bengakhuthazi ukuthi abantu bangene kwele South Africa ngokungekho emthethweni kulusizi ukuthi kukhanya kulo hlelo lokunxwanela labo abadabuka eZimbabwe.
Siyakubona ukuthi ungqongqoshe wazasekhaya lapha eSouth Africa ubhizi kakhulu ngabantu baseZimbabwe njengoba sibona ukuthi kusho ukuthi ababathandisisi nje kahle abantu baseZimbabwe kuliqiniso ukuthi kabathande ababafuni lapha eSouth Africa ngoba siyabona ukuthi akukho okufana nalokho esikubona kusemgwaqweni obuya eZimbabwe uN1 kusenzeka eMpumalanga emgwaqweni uN4 obuya eMozambique kumbe eLesotho sikubona nje kuphela ebantwini beZimbabwe okusikhomba ngokusobala ukuthi abantu beZimbabwe kuyibona ababhekwe kakhulu lapha ukuhamba kwabo.
Kodwa ke ngcinihlalo enhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabuthi Mabhena uthi akufanelanga uZulu ethuswe ngokwenzakalayo lokho.
Okwenzakalayo kakwethusi ngoba sihlala sikubona vele iminyaka yonke kusenzakala lapho ominister be-Home Affairs abe South Africa bayahamba baye border kube lama roadblock. Kodwa ukuthi okwakhathesi kwenzakala ngesikhathi lapho ama-permit angazanga renewe khona kuthiwa akarenewa. Abantu abaningi bese bebona ngani izalwane zaseZimbabwe yizo zodwa okuthiwa kumele zibotshwe.
Uhulumende weSouth Africa uthi ufuna ukuqeda du umkhuba wokungena kwabantu elizweni kungekho emthethweni. Okwamanje sekwethulwe inkampani yemingcele iBorder Management Authority. Uhulumende uthi kungekudala kuzaqatshwa onogada bemingcele abazabe besebenzisa izimota lama-helicopter ukwenqabela ukungena kwabantu elizweni ngokungekho emthethweni. Iofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa ihleli ikhuthaza izalwane zeZimbabwe ukuthi zingangena elizweni kungela mvumo kodwa zidinga ama-passport lama-permit azivumela ukwenza lokhu ngokusemthethweni. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Inhlanganiso ezimela ababalisi zithi amanye amatitshala esehlulekile ukuzoncedisa abafundi abaloba imihloliso ye-O-Level le-A-Level bekhala ngokuthi babhekane lodubo lokuswela imali yokuhambisa kuya emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi abalitholayo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Imihloliso iqalile elizweni ngomvulo kubafundi abaloba iphepha ele-biology ku-O-Level. Ukuthi abe-A-Level balobe iphepha lesikhiwa lele-physics. Abenhlanganiso yababalisi eye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ bazise ukuba abaphathi sikolo labasekeli babo bacine bengena endimeni ukuncedisa abafundi ekulobeni imihloliso. Umkhokheli we-Amalgamated Raw Teachers Union ATUS umnumzana Obed Masaraure uthi inhlolisiso eyenziwe inhlanganiso yakhe iveze ukuba imihloliso incediswa ngabantu abasebenza ezikolo hatshi ababalisi.
Both the teachers and learners are failing to make it back to the schools with some schools which are supposed to have a staff complement of almost 22 teachers only having 3 in attendance.
Ababalisi labantwana bayehluleka ukubuyela ezikolo. Izikolo kumele zibe lababalisi abangamachumi amabili zilabathathu nje kuphela. Kuyasidanisa ukuba abanye abantwana bazehluleka kuloba imihloliso.
Lokhu kugcizelwe ngesinisa kaMusi Harare, umnumzana yeBhedi Nkomo yena olomntwana oloba imihloliso.
Andiyabona kathesi ababuyanga kuma exams ngenxa yokuthi abala mali amatisha lawo. Izikhwama zisila mali, ikhisimusi lekhefu la, ikhefu elidlulile elekhisimusi ithethe imali yonke. Abala mali kathesi ukukhuluma esukenzayo ngoba le ama-RTGs ayikwani. So uhulumende kabona ukuthi nxa efuna ukusebenzisana kuhle nabantwana kungabe uyaqhubekela ngokubanika i-Westone.
Kodwa isikhulumeli sohlangothi olulawula ngezemhloliso olweZimbabwe School Examination Council ZIMSEC unkosikazi Nick Dlamini uyakulandula lokhu esithi imihloliso ilotshwe kungela kuphazamiseka.
Imbaliso ye-ordinary le-advanced level eqalisile izolo ngomvulo elizweni jikelele. Abafundi bonke lababalisi bebekhona esikolweni bebhalisa kumbe bebhala and sikhangelela ukuthi bazaqeda khona ngokuphela kwaJanuary. Yonke into ihambe kuhle izolo and sikhangelela ukuthi kuzabe kulokhu kunjalo beze beqeda.
Inhlanganiso zababalisi zithi ababalisi bazaqala ukutshengisela nxa umongameli esekhiphe usuku olutsha lokuvulwa kwezikolo. Bathi iholo labo lamadola ezinkulungwane ezingamachumi amabili lanye 21,000 RTGS ngenyanga lithi kungakhitshwa izimali zemithelo lezamapension lisala likumadola azinkulungwane ezilichumi lane 14,000 RTGS okuyimali elingana lamadola emelika angamachumi ayisikhombisa 70 US dollars ngisilinganiso somkambo omnyama. Umphathi ntambo wezemfundo umnumzana Paul Mavima utshele ibebandaba leNewsday ukuba uhulumende akasoze aholise ababalisi abangayi emsebenzini. Ngimele iThuthu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kulive Talk namhla kuhlelo The Connection sikhangela ukwenziwa ngabatsha ngesikhathi se-COVID-19 eZimbabwe lasemazweni. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Usiba lukhulu wesabelo seColorado kwelemelika uJared Polis wethekelele indawo zesiqintini seBoulder County yesonto ezihlaselwe yingozi yomlilo. Esiyazibonela ngowakhe amehlo umonakalo obhidlize imizi kanye lezakhiwo ezedlula inkulungwane. Iziphathamandla zasabele South Africa zibika ukubana zisabela ukubana isakhiwo sedalele ephalamende esezile minyaka eyedlula elikhulu sakhiwayo 138 years. Atisoze samelana lengozi yomlilo ehlasele ngesonto. Amapolisa ibika ukubana kulondoda osebotshiwe kuleminyaka edlula engamashumi amahlanu 51 bonakanelwa ukubana angaba nguye olumathise lomlilo. Ele India selisungule uhlelo lwayo lokuhlaba ijekiseni yokuvikela ku-COVID-19 abasakhulayo abaleminyaka ephezu kwelishumi lanhlanu 15 kusiya phezulu. Nasikhathi sinye izigaba eziningi zaleli lizwe seziqinisa iziqondiso zokumelana negciwane leli ikakhulu kathesi sokuqhamuke umkhakha omutsha we-Omicron.
Namhlanje kweziphathelane lomnotho welizwe sicubungula inhlelo ezimqoka uhulumende azisungulayo laziqhubayo ngomnyaka ka-2021 ezikhangelelwe ukuqhubeka lonyaka zithuthukise ilizwe. EmaThebelelend uhulumende uziqhanya ngokusungula lokuthuthukisa inhlelo eziningi lokuthi olwamanzi olwemathebelelend Zambezi Water Project lugqitshwa lonyaka. Asizweni umphathintambo kahulumende wesigabeni seMathebelelend North umnumzana Richard Moyo echasisa ngalezi nhlelo kwingxoxo esayiqhuba laye.
Baba umnankakwa wakhangela
ukuthi kakhulu esemandebele nezulu kalini kuhle kabe amatebeleleni. So wathi into esingayenza ukuthi siqedile idlala ukuthi konke lapho kulamadamu khona sakha khona amadamu simake sure ukuthi kuba lama irrigation schemes ukuze abantu belime bethelezele. So ngifanisele ngedamu elakhiwa ebubi lupane demeli selupane then kube le irrigation scheme eBulawayo Crawl esebhinga. So nxa sesilama irrigations wonke lawo njengematebeleni north bona ngani sesiphumile endlaleni. Lali damu lelo ugwayisha ngani demu. So asithi 30 December 2022 i-first drop yamanzi yabefika koBulawayo.
Kodwa ibandla leMthwakazi Republic Party likhonona ngokuthi akuqhatshwa abantu bezigabeni ukusebenza kulezi nhlelo azandanga ukuphutsha. Asizweni uMnumzana Velile Moyo isiphathamandla saleli bandla echasisa.
Sike sabona kuphuma ikhansili ikhala isithi imigwaqo iyalungiswa kodwa abazi bona ukuthi ilungiswa ngobani, njalo futhi abantu abayibo abalungisa leyo mgwaqo ngabantu abangakhulumi lolimi lwakhona lapha phakathi koBulawayo. Indlela abanika ngayo amathenda, so thina eMathebeleland ngapha sithi i-devolution esikhuluma ngayo i-devolution enika abantu beMathebeleland ipower yokuthi bazikontrole emnothweni wabo. Iphi record ebonisa consultation nama stakeholders asemathebeleleni wonke regarding issues ze devolution, regarding ama developments ayenzakalayo. Esingathi kunabantu, kunama business people, kunama professionals, kunama SMEs, kunama corporate ngokushiyana kwabo, kuhlanganisa ngisho nama traditional leaders. Ngama activities abawenzayo sebe improve kangakanani i unemployment emathebeleleni, is percentage yakhona isikubani. So what is the point of ukukhuluma ngokuthi dispensation yenza umahluko, besenza umahluko ogcwalisa amapoketi abo bengayenzi umahluko ophakamisa izigaba. Usukele eMathebeleland North, eMathebeleland South, ungene uye Midlands khona ngaluzananzela ukuthi ama revenues usukele eBoet, eBedbridge, ePlumtree, ungene eFolosi, ungene koBulawayo, ungene eMathebeleland. Indawo ziningi kakhulu okukholekthwa irevenue ecollectwayo, but ama roads akhona he have always been dead isikhathi sonke lesi efile engabonisa ukuthi kule government. Kungithi mina ke izalo PF iyathanda ukusenga ezimithiyo mase kulanda ama election.
Uhulumende wasayinelana isivumelwano sokuthuthukisa umnotho welizwe lele Rwanda, njalo waphatheka emkhosini wokuthengiselana kwele Democratic Republic of Congo. Kodwa uMnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, uthi kudingakala ubudlelwano lamazwe athuthukileyo.
IZimbabwe lapho esuka khona ingakazi idilizwe ibilobudlelwano obuhle namazwe alomnotho oqinileyo, amazwe asentshonalanga. Yikho ke uma idala ubudlelwano namazwe anjengeRwanda, yikho engibiza ukuthi ngamathembukane. Kuqondile khona kuright ukuthi badala abangane. Uzokhumbula ukuthi iZimbabwe yakhupha amabutho ukuthi ayolwa ezwe laseDRC. Kwaba khona umnotho omningi wedayimana owamoshakala waphelela ema-10 lasemaphokwethini amanye amadoda wangasizi lutho.
UMnumzana Innocent Ntibali, umholi webandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe, uncoma lokho esithi kufanele kwabelwane umnotho wamazwe ase-Afrika ungahuquluzwa ngaphetsheya.
IZimbabwe kufuze iqakathekise ubudlelwane bayo lamanye ama-Africans, because very soon ama-borders lawa are going to go. We are going to be a borderless Africa.
UNkosazana Barbara Mkasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi ufanele kulungiswe uhlupho lwemali.
EZimbabwe kasila mali. Icurrency yethu eZimbabwe kayibonakali. Izibonakala emkambweni yensitha. So singazi ukuthi bona vele bayithatha nga. Emabhanga kakula mali. Noma singakhuluma ngale yaphandle imali i-US dollar, i-rand, ipula. Likhona kodwa linzima ukuthi silithole. Njalo le exchange rate yangkhona isuka ikhathaza. Imali lokhu ibhoda isekileta ebantwini abalutshwana kakhulu, abayibo vele sibakhangeleleyo ukuthi yibo abaphethe umkhonomo wethu, yibo abaphethe inoto yethu. Wona la ama-2% ungaswayipha uthole uhajele imali eningi.
Asizweni umbono wengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Efihlela Ncube ngalolu daba.
Kuzaya kulokhe kuphela imisebenzi, abantu behola imali encane engathengi lutho. Kuzabe kulokhe kushoda izimali emabhenki, amalayini abe lokudetsha khona le. Kungazuzakala imali, kungazitholakala imisebenzi, abaningi bazabe belala bengadlanga. Kuzabe behluleka ukuthi babhadale izikhulu fees, abaningi bazabe lokhe besehluleka ukubhadala ezibhedlela nendaweni zonke ezihlukahlukeneyo. Akula nguquko ezaba khona ngo-2022.
Uhulumende uthi imizamo yakhe yokuthuthukisa umnotho welizwe ukuthi aqede ubuyanga ebantwini eminyakeni ezayo ngohlelo lweVision 2030 iyaphumelela. Abaphila ngokuthenga lokuthengisa impahla emazweni angomakhelwane afana leBotswana leSouth Africa bathi inzuzo abayithole kubhizimusi yabo ngomnyaka odluleyo oka 2021 ibiyehle kakhulu. Lokhu kubikwa kufuqwe ukumemetheka kweCOVID-19 okubangele ukuvalwa kwemingcele okwesikhathi eside. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube osethulela lolu daba ngogcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Phezulu kwenani eliphezulu labezimbabwe liphila ngokuchapha imingcele lisiyathenga impahla ukuyathengisa ekhaya kule nkulungwane lenkulungwane njalo ezichapha imingcele lisiyadinga umsebenzi engafaka ukudla etafuleni. Abanye batholakala befole emgwaqweni yamanye amadolobho kweleBotswana bedinga okokuziphilisa. Kodwa ukuqhamuka komkhuhlane weCOVID-19 yaseuguqule konke lokhu ngenxa yokuvalwa njalo nje kwemingcele kuyindlela yokwenqabela ukumemetheka kobhubhani lolu. Umnumzana Rodwell Moyo yena ubhizinisi yokuthengisa impahla afana lemithi yenkomo kweleBotswana uthi ukuvalwa kwemingcele kuphazamise kakhulu ibhizimusi lakhe.
Ukuba lama lockdowns lokuvalwa kwamaborder kusenze sehluleka ukusebenza. Ekuqaleni ukuvalwa kwe-lockdown oqala ama-products ayehlile kakhulu, kwaba lamanye aswelakalayo, kwaba lamanye ase-restrict-a ukuphuma phandle kwelizwe okuyinto enzima kakhulu.
Umoyo uthi sesifikile isikhathi sokuthi ohulumende bamazwe bavume kumbe bafunde ukuphila legciwane le-COVID-19 ukuze kungaphazamisi kakhulu uqhubeka kwempilo ikakhulu kwezomnotho.
Ikhathesi esikhangeleleyo ukuthi njengoba sesibona ukuthi umkhuhlane lowo kawupheli, sikhangelele ukuthi ohulumende bamazwe la mabili bamukele umkhuhlane lowo, siphile lawo, sisebenze, kungabi lama-lockdown lamabhoda avule ukwenzela ukuthi siqhubekele phambili ngemsebenzi. Ngoba ukukhanya okuningi sekulahlekile, amakhampani amaningi asewile, lathi esi-exportayo umsebenzi wethu suke wehla kakhulu. Abanye ngeke bekwanise ukubuyela kulowo business oku-exporta even sokuvulwe ngenxa yokuhlala isikhathi eside abantu bengahambi phandle kwelizwe besiyadinga yona i-forex.
Umnumzana Michael Ndiweni wenhlanganiso yabaphila ukuthenga lokuthengisa koBulawayo eBulawayo Vendors and Traders Association uthi umnyaka ka-2021 ube ulukhuni.
There were challenges around beginning of the year, lockdown, and when I said total lockdown, and when I said the amount of value, the cross border traders have been struggling to adapt. Now we saw some runners, abanye bachonjela impahla, ama transporters have to resell, abanye they were braving even Limpopo infested crocodiles, Zamukuti bathi go and cross and get some things or sell some things. So it has been a very, very difficult year.
Imingcele kade ivulwa ivalwa kwesikhathi eside ovalela amalunga enhlanganiso lengaphandle bengenelisi ukuqhubeka ngebhizimusi labo. UNdiweni uthi okubuhlungu ukuthi abantu abakule ibhizimusi abaphathiswa nguhulumende ukuze benelise ukuphakama emlotheni odalwe lubhubhane lwe-COVID-19.
Ngifinde ukuthi abantu abama-cross border traders lawa abala ndlela even noni extent fund umuntu angalemali esiyawoda is on their own. Into abazithengisayo nxa bevivela ziphandlekele izinto esifake emaketa ziku-insured. We hope government will come up with schemes that will ensure their security. Umuntu nxa yasaya ngemakethi kalapentsheni engasekhulile ngasaya emakethi kalapentsheni engagula kumele adinga ikhesha esibhedlela kala medical aid kalani. So all these parts ziqakathekileyo that we hope government will be.
Abaphila ukudinga imisetshenzanyana eyaziwa kakhulu ngokuthi ama-peace jobs bakhala ngokuthi umnyaka ka-2021 kade unzima ngoba bengenelisa ukudinga kuhle bekhululekile. Umnumzana Mkhululi Moyo ohlala eHaborone uthi ukungena kweziqondiso zokulwisana lomemetheka kwe-COVID-19 ama-lockdowns wadala ukuthi bengenelisi ukuhamba-hamba bedinga imisetshenzanyana.
Akusemnandi, akusaphileki kahle ikakhulu kithi thina abantu engantu asiphila ngokuphanda, ngokugijima ukuthi ungene lapho uphume lapha. Ngoba imisebenzi yangkhona vele sisebenza siphakathi kwabo abantu. Eyi, onto leyi ayi ayi iyasihlukumeza kabi, iyasihlukuluza kakhulu. Xa ungena umuntu uyathola ukuthi uba le mbuzo empilo emithathu sokwesikhathi uphinde ngantwa kubanga neno xa emntwini loyabo umazi.
Kodwa ngesikhathi iningi kweleBotswana lithola ijekiseni ye-COVID-19 njalo iziqondiso zekethiswa kule nhlansi yokuthi iningi eliphila imisetshenzanyana kanye lokuthenga lithengisa impahla lizenelisa ukusungula indlela yazo ngokugcweleyo. ELeBotswana seliqinisa ukuthi labo abahlatshiwe ijekiseni ye-COVID-19 yibo abangahlanganela lozulu. Kulabantu abadlula amathuma esikhombisa ekhulwini 70.6% asebathola ijekiseni ye-COVID-19 ngokugcweleyo kweleBotswana. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngiSiyabona kweleBotswana.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.